kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. We have a lot of people who are in the ground. We have a lot of people who are in the ground. Ziyalandela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu mpox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlasele yiwo, omunye eseMerengwa kuthi njalo omunye eseHarare. WeMerengwa umfana oleminyaka elichumilanye obikwa wayethekelela kwele South Africa kuthi oweHarare ngowesilisa oleminyaka engamajumi amabili lane owayeseTanzania ngenyanga edluleyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi izibonakaliso zomkhuhlane lo zigoqela ukuqhuqho, ukuqhubuka, ukukhathala masinya, ukutshaywa likhanda lomphimbo obuhlungu. Impox ibikwa ivikelwa ngokungakwabelani kwempahla lalowo ohlaselwe yiwo, ukugeza izandla lokungayi emacansini lomuntu olomkhuhlane lo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nonkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Zikhona izaziso ngoba ndongangena umhlangano we-Residents Association ngabona umne umama omele i-health udina wakhuluma nge-mpox wabatshela ozakhamizi watshela bonke kade bese emhlanganweni ngendaba ye-mpox ngazokuya beclinic ngaphica ukuthisisa kayo bekhuluma ngayo beyikhuluma i-mpox kukhona sibili kodwa mbona ngani kuyasikela kufuna ukuthi ngabe kufakwa yonkinza kuhlanyele lamaphepha ama-flyers angena ama athletes akhuluma ne-mpox ngoba nawuthi uyatshela mangikhazanyana nakuthi yayi lika lizibambe solomkhuhlane omutsha e-mpox babe bekumangala sokuthi ukhuluma ngani abantwana babe bekumangala so besifisa kuhlatshelwe kakhulu koBulawayo njengoba usubonakeli emberengwa lapha kuseduze kulula ukuthi umkhuhlane uhambe ilizwe lonke uzofika uhambe ilizwe lonke uzofika langaphakathi ithi koBulawayo.
Yiziphi ezinye indlela ebezingafinyelela ngcono izakhamizi ukuthi zibe kwazi ngomkhuhlanelo?
Zinengi indlela okungasetshenzwa komkhuhlane lowo kube sebantwini ngoba abantu abaningikhathesa abasebandaba lama-TV abasebandaba lama-radio abawalaleli. Ube khona ukuthi inhlanganiso ezikhona ikakhulu zona lezo ezi-health lama-organizations anjengama-obupra ama-Residents Associations wonke kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni kukhulunywe kubikwe emasontweni kukhulunywe kubikwe nakuma-clubs kube nabantu abazahamba bekhuluma njengebhokibhela izabinhle kakhulu njalo nayona bebe ngiyitshoyo ezinhlanganiso ezikhangele neze-health babe phansi egrawundini ebantwini ngoba se wonke umuntu umuntu eklinic njalo abantu abaningi bathanda abezempila
kahle baxwayisa ukuthi abantu begeze izandla njalo lo ongabe sehlaselwe ngumkhuhlane lo ahlaliswe yedwa ubona ngani abantu bengakwenelisa yini khona ngapho
Lo nkosikazi Patricia Jabalala isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Akucaci ukuba inkokheli entsha yabalwa impi yenkululeko iza kwenzani ngodaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa okhuthazwa ngabanye abakubandla leZANU-PF ukuthi aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakhokheli benhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association engaphansi kwebandla elibusayo basanda kukhetha uMnumzana Sifas Ncube labanye ukuba bephathe inhlanganiso le ebikhokhelwa ngumnumzana Christopher Msangwa okhe phansi kukhetho oluqhutshwe kunsukana ezedluleyo eGweru. Kasenelisanga ukukhuluma lo Ncube ngodaba lolu kodwa kulabanye abakhethwe laye okuthiwa basekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba yena esithi usefuna uyaphumula. Kusiyafika umnyaka ka-2028 uMnangagwa uzabe esehlale embusweni okweminyaka elitshumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Evidlela Ncube okuhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Ukulahlwa kukamthwango abaningi bebelindele ukuthi vele akazukubuyela ngendlela aziphatha ngakhona, ngendlela axoxa ngakhona labantu, akhuluma ngakhona labantu, ngendlela futhi alwisana lakhona lo Chiwenga u-vice president for u-2028. Ngakho-ke baningi akade bekhangelela ukuthi kazukubuyela ngokuba amahoveti ngokwanda kwawo siyananzelela kunye labasesibuthweni labanye abangaphandle nje abathi kakuhlonitshwe i-constitution uMnangagwa kwaphelele ku-2028 kungayiwa phambili. Ngakho-ke kuzaqinisa uJiwenga ngokubona kwabo.
Ubona ngazani abalwa impi laba asebengena esikhundleni balakho ukukhankasela yini ukuthi uMnangagwa ahlale ehhovisini?
Angiboni ukuthi baza kwenza lokho. Okokuqala, ikwayena uMnangagwa ngokwakhe usephume kaningi ekhuluma ngokuthi kala njongo yokuthi ahlale kuze ukwedlula u-2028. Useyiphinde kaningi leyo nto leyo. Kanti-ke kunzima ukuthi ahlale esihlalweni xa ukhangela i-constitution yethu, ukhangele kunye leyezanu yona ngokwayo, ngokuba layo iyavimbela ukuthi kube kungabi lula ukuthi umuntu ahlale kuze kube phakade ngendlela emiswe ngakhona. Ngakho-ke angiboni ukuthi ukhona oza kuphabitha khona lokho, ikakhulu njengoba layo umongameli kwenze kwacaca lanxa singakwazi ukuthi inhliziyo yakhe imenjani, kodwa lokho akukhuluma ebandla uthi kala njongo yokuhlala. Ngakho-ke ngibona sengathi ke babe bezakhankasela uChiwenga ukuthi abe nguye umongameli ngokusuka ku-2028 kusiya ngale phambili.
Awusuze kubonakale khonokho.
Iziphithiphithi phakathi kwenhlanganiso zepolitiki vele ziyatholakala. Kulanto okwamanje singathi silesiqiniseke ukuthi kuzahamba njani. Yinto yokubona ngokusa kwamalanga, ngokuba ipolitiki isikhathi side kakhulu. Nxa ukusuka manje ngo-2024 usiya ku-2028 kusele iminyaka engu-4 nengezinto ezingaguquka kakhulu ezingenza ukuthi ipolitiki yethu ime ngendlela esikade singayikhangelelanga. Kanti-ke inyanga nje yodwa iyaguquka ezepolitiki ngendlela enkulu kakhulu. Ngakho-ke kusesenzima ukwazi ukuthi ngo-2028 kuzahamba njani. Ku-Congress yezanu ezakhetha ozangena ngo-2028 kuzahamba njani, asikabi nesiqiniseko sokuthi upresident kazi kufuna ukungena kazi ukutshintsha ingqondo yakhe, asikasiqiniseko njalo ukuthi kazi ukusekela umongameli wakhe. Kuseseyizinto ezingacacanga okwamanje.
Lo umnumzana Vidlela Ncube okunhlanganiso yelela ilungelo loluntu ye-National Consumer Rights Association obexoxa Studio 7 ekoBulawayo. Abemba igolide ongekho emthethweni abazakala ngokuthi ngogweja kumbe otshekeja bakhala izimadonsi eLegion Mine esiqintini sekhezi emgodini ophansi kwenkampani ye-12 Wall Mining Private Limited besithi bathwelise nzima ngabantu abakhokhela inkampani le. Iningi labo likhala ngenketha bechabi ukuthengelwa igolide labo ngentengo ephansi, ukudilezelwa izindlu eseduzane lomgodi lo lokunye.
Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda, owethelekelele eSun Yat-sen eGezi, uzethulela lolu daba.
Bazonde baganunu abo abemba igolide endaweni le. Abathi bagepha nzima igolide kodwa abatholi lutho ngoba inkampani yeTefwal kayibhadali ngemfanelo. Mnumzana Mzinga encube ngomunye ogebha igolide emgodini lo lezinye indawo eziseduzane eziphansi kwenkampani le.
Into ekhona lapha ayiqondakali. Yikho sicina sesikhuluma ukuthi abantu abasiphatha kubabavela empumalanga abasebenzi abasiphathi kuhle.
Iningi lithi Tefwal Mining badlula abantu abavela ezigabeni zemathelelend. Mnumzana Mandla Sibanda isekamuzi salindawo.
Sebenza nzima angilamncedisi kodwa-ke incazelo ngisiyafika ngale ngegolidini bayandithathela ama-percentage 35% ethathwayo. Abantu abavela eGarari asibazi ukuthi bavela baqhatshana bona bodwa amashona wodwa. Ngena amaNdebele abe seqhatshelwa phandle ukubana ngani amaNdebele labana babe lithunywa futhi phakathi kwamaNdebele ngani kulo bandlululo ukuthi amaNdebele asetshenziswe ngendlela engayisiwo.
Izakhamizi zakulindawo zithi abaphathintambo bomgodi lamapholisa bayakhahlambeza bona bezama ukuziphilisa. Unkosazana First Girl Khumalo ule vinkile endaweni le.
Thina into esikhala-ke ye-freedom yethu ukuthi njengoba ilizwe leli salilwela, okhokho bethu balilwela, sicela ukuthi nathi sijabule imali sendaweni yethu. Isiphazashopu esilazo yikho lapho esithola khona imali yokuthi sponsor gweja into abayifunayo ukuthi basidilise. Khona ekungeneni kwabo asingeke sibe lolwazi olujulileyo ngabo ngenxa yokuthi bathi indawo le bayipheka yonke ingeyabo. Masifingo yibo abanikazi bemali, abantwana balapha sokuthiwa sihambe.
Amazi kamakhumala agcizelelwa ngumnumzana Meluleki Moyo othi kuzwisa usizo okwenziwa ngabanikazi bomgodi we-Legion Mine.
Amadlajela kahle kahle-ke eyabe ngiyoke bethuma isebenza kungweni. Kungweni ekhalvini uyahlukumeza abantu kakhulu. Bathi sidiliza imikhulu siyake zinzinzo njengazo lezi. But ma usuyakhile sokuthiwa uyakhe endawo e-Rome sokumele udilize. Suyakhile suyakhona futhi usuyakho suqedile ngobuyelo. Sosifakela amatomasi ngomamalo abuye afika adilize athi uyakhokomthethweni.
Umnumzana Mthuthu Zincube odabuka enkayi uthi selomnyaka egebha igolide kulindawo kodwa katholi lutho njalo umuzi wakhe uyachitheka.
Njenjenjinyindisiwa ngethemba sebalekile maselesikhathi side 1 year ngekho ekhaya. Sengisaba khona nokufona nje hhayi kumnyama khona leyo angazi ukuthi ngiyetholani. Akumangalisi noma athola sewulinxiwa vele.
Omunye wabaqondisi bomgodi we-Legion Mine umnumzana Happiness Majaji omunye osolwa kakhulu yizakhamizi labogweja besithi ulobandlululo uyakulandula lokho.
The community project. Umuntu angatholi lakhe indawo yokuthi ahebe yes to come and read the contract, but most of them bayageba kuleyo mthethweni.
Indawo le yeSun Yat-sen eGezi elomgodi lo ingaphansi kwenduna unyanga zonke othi akula mthetho omnika amandla okuvala i-Legion Mine okulabantu abahlala bemtshela ukuphathwa kubi ngabaqondisi be-Tefnel Mining.
Ayikho i-Task Force ayo ukuthi senze. Awukho umthetho. Umuntu uzaqhatha umuntu willingly ngendlela afuna ngayo. But I think lawo general abantu bakithi they have to benefit through into zan as ama-mining area. What are they doing to the schools, to the clinic? Are they helping yet? Bobathatha nje kuphela i-gold. Yikho sithi kuyabe ifuna abantu bathi sit down. Ama-miners, traditional leaders, lama-business people, abantu bathi nibakhe ini isigaba soleso.
Ngaphandle kwakho konke lokho kuyeliwa kakhulu kule ndawo lapho tshekitha abagamulana khona ngamabhemba amaphosesen yelsen athi ngenyanga epheleleyo kulomunye ubaba obulewe kubangwa indawo yokugebha igolide. Mnumzana Divine Munkulu udabuka ephinga ugebha kulo mgodi.
Into esesiyayikhuthazanayo ukuthi njengoba saza uzodinga imali so mase sibulalana sesinjani bengasivalela lapha siyasebenza. Lawe uyatshela umakhelwane wakho lawe ube ngugaidi kamakhelwane
baminyene njalo tshekitha abak izinto ezidilizwa-ke yile imine. Uyakhala ugweja umnumzana Godfrey Nyathi othi kabatholile amanzi kulindawo.
Ama-security athi kanungikhombe ukwenzela ukuthi ube la manzi ikokho. Abantu ababathandayo bafika babalizele phakathi. Khuhlani sisiba mningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe. Angcono sincedise uhulumende asincedise ukuthi kathi uphile abantu asikwazi kumbe kuletha igcwala eziningi.
Otshekeja basendaweni le abedlula enkulungwane bathi kumele uhulumende angenele ukwenzela ukuba basebenze ngcono njalo benelise ukuphandela imuli zabo. Ngiyimele Studio 7 neSun Yat-sen eGezi, Matholeni South Province, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Bathwele nzima abakhubazekileyo eVictoria Falls ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba lukhuni, umkhathi womile njalo lenhlelo zosizo zingekho, kubika uNokutaba Dlamini.
Libalele likwazi umhlaba edolobheni leli lapha esihlangana labafelokazi abakhubazekileyo abalimela linjalo bezama ukuziphilisa ngemisebenzi yezandla. Emsikeni weMoringa sihlangana lomfelokazi uKholetha Ncube wemfelandawonye okhubazekileyo njalo ondla umzukulu wakhe ngemva kokunyamalala kwendodana yakhe.
Lapha kide eVictoria Falls kuba labanye abatsheli abanye ukuthi namhlanje kule ndawo enje uyabona sevela khona sesiphiwe thina. So uyabunga ukwenza ukuthi uyabucabanga ukuthi yibo abanikwayo bodwa thina abanye esinje siyancipha.
Sixhumane njalo lonkosikazi Nyasha Manjazi owafelwa ngumkakhe enyathelwa indlovu ngomnyaka ka-2017 ekhubazekile enjalo kaphilanga emzimbeni.
Kubuhlungu abanye bayakuhleka ngesimo okiso njalo lebhizimusi kalihambi emavinkilini intengo iphezulu ngapho ngikhubazekile nilabazukulu bokugcina njalo.
Abafelwa ngamakhosikazi abahlala edolobheni leli labo bathi kabatholi usizo kuhulumende. Umnumzana Walter Ndlovu ophila ngokubambabamba uthi abakhubazekileyo kulomhlubulo weMathebeleland North baziwa ngokubandlululwa. Uthi inhlelo ze-social welfare zifinyeleli kibo.
Akulandeli kithi. Awusebenzi, awula grant enikwa-government disability, kula ma-challenges amaningi. Ukuthi ngabo bayenze ukuthi basinike izimali zokusenza ama-projects sibe sustainable manje bonke kulokho.
Umnumzana Isaiah Chipepura ozisebenzayo ekhubazekile uthi badonsa nzima.
Yona inyama ngaphandle kokuthi kathesi sithi kwesinye isikhathi lako uyabusidla ezangaphakathi sengagcina ukungena ebutcher. Okunye kwangukona sesibhalwa iqolo, sibhalwa izikwerede enkukhwini ngapha. Ngiyanje ngumuntu o-diabetic. Ireti mita nisakutazwa, nkutazwa ukuthi ngidle zonezo ama white meat lawa. Kodwa ke imali zokuyathenga kwangona ayikunzima. So nisinkwa sesisenza sokuyi-history ukuthi sake sadla isinkwa. Okunye kwangona ungathola kona okuyi-flour sosidla isimodo sona leso. Umba amaqebele ngona.
Udaba lokunganakekelwa kwabakhubazekileyo luke lwahlafunwa edalela ePhalamende ngeviki ephelileyo kukhuthazwa uhulumende ukuba afukamele laba. Kubuye njalo kwaba lombuzo ukuba sekuhanjwe ibanga elifika ngaphi ngokuholiswa imali lokudla abantu bemadolobheni. Umholi wezehlakalo zePhalamende lezomthetho wakuleli umnumzana Ziyambi Ziyambi wathi sebeqalisile ukuphathisa kwezinye indawo. NginguNokuthaba Dlamini wendaba zeVoice of America ngiseVictoria Falls.
Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Eli Israeli namhla libulele abantu abafika phose amajumi amabili kulandela ukuhlasela isakhiwo okuhlala khona uZulu kwele-Lebanon lapho elithi bekulebutho le-Hezbollah elilwisana lalo. Elemelika namhla linanza ikhefu le-Columbus Day. Kolunye njalo udaba lwemelika abezindaba abaya-Associated Press babika ukuba kulesi zalwane selizwe leli esitholakale silemibhobho embalwa ngesikhathi wayengumongameli umnumzana Donald Trump ikakhazisela ukhetho ngomgqibelo eCalifornia. Kweziphathelene leMelika, abesifazane bakhangelelwe ukudala indima enkulu kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Eminyakeni esanda kwedlula bekulebesifazane abaningi babhalisele ukuvota njalo bavota kwedlula abesilisa ngokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Loba bengavoti okufanayo, uvota kwabesifazane kuveza usekelo lwelinye ibandla elikhulu. Udaba lolu lilethulelwe nguTabo Kancube.
Kusukela ngomnyaka ka-1984 banengi kulabesilisa abesifazane abavota kukhetho lukamongameli. Inhlanganiso ye-Center for Women in American Politics ithi kusukela ngomnyaka ka-1992 abasifazane abavotayo basekela kakhulu ibandla lama-Democrats kule bandla lama-Republicans.
Not only do women turn out more than men, but they live longer than men.
Abesifazane abavota bebanengi kulabesilisa njalo baphila impilo ende okwenza bebe banengi. Ingcwethe ecubungula amanani abantu William Frey owenhlanganiso yeBrookings Institute wahlolisisa ukuba bazavota njani abesifazane ngomnyaka ka-2024. Abesifazane abangayanga emakolitshini abavame ukuvotela ama-Republicans kukhetho lukamongameli baza kuba bephansi kwesilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini i-40%. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane laba abasebenzayo babaphoze ingxenye yabavoti bonke. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane abamhlophe abangahambanga emakolitshini bafika ku-48%. Okwamanje baphansi ka-38%. Kusenjalo liyanda inani labamhlophe abafundileyo abavame ukuvotela ama-Democrats. Bafika kusilinganiso songamashumi amabili lantathu ekhulwini 23% kukhetho luka-2012. Ngomnyaka ka-2024 bayisilinganiso sokufika phose amajuma amathathu 27% kulabo abazavota. Lokhu lifana inani labansundu labohlobo lwe-Hispanic abazavota. Ezabelweni lezi kukhanya likhuphuka inani labesifazane abamhlophe abafundileyo. Liyehla inani labangafundanga. Ngubani oncintisa kukhethoza khanga abesifazane abaningi ukuba bamvotele? Abesifazane benza izimanga ngokhetho lwama-midterms ngomnyaka ka-2022. Iningi labesilisa bavotela ibandla lama-Republicans, kodwa abatsha labesifazane kabavotelanga ibandla leli okwakukhangelelwe ukuba lizanqoba okuzwayo kukhetho lolu. Udaba lwamalungelo okukhupha izisu lwenza abatsha abaningi bavote ngobuningi babo. Kodwa udaba lolu lukhathaza kakhulu abesifazane abaleminyaka yokuzalwa edlula 50. Uma sinanzelele kubandla lamademocrats kukhanya engani ukuvikela uhulumende okhululekileyo ukukhupha izisu kanye lokunye okuhambelana lalokhu kuyaqakathekisa kakhulu, kodwa kuningi okunye okwehlula abahlola ezokhetho ukuba bekuhlele kahle. Abesifazane abafundileyo bavame ukuvota okwedlula abesifazane abangafundanga. Uma kukhona okuqakathekileyo, uyabona kunika abantu intshukuntshu ukuba silo wesifazane kungenza ukuthi babe baningi abavotayo. Abesifazane babe ingxenye yabavotayo ngokhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza, ovotelwayo nguloyo oyabe elabantu abaningi abamvoteleyo ngobuningi babo ngomnyaka ka-2024. Nanko-ke lizizwele abesifazane baba ingxenye 50% yabavota kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza ozanqoba kukhetho lomnyaka ka-2024, kumele abe labantu abaningi abavotayo, njalo ivoti yabesifazane iqakathekile kulolu khetho.
Yes, abakhulu Tabuka Ncube, ungathini lokusasa. Wezempilakahle namhla sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lesifo sembukuzane yebele we-Breast Cancer Awareness Month oqhutshwa minyaka yonke ngomfumfu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke, eye-World Health Organization kumbe i-WHO ithi kuqakathekile ukukhankasela ukulwisana lomkhuhlane lo isithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngomnyaka abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane yebele. I-WHO ithi umkhuhlane lo uhlasela kakhulu abesifazane loba utholakala njalo kwabesilisa. Lonyaka umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month uqhutshwa phansi kwesihloko esithi No One Should Face Breast Cancer Alone. EZimbabwe uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 577 abahlaselwa umkhuhlane lo kusukela ngoZibandlela kusiyafika uNhlangula ngomnyaka ka-2023. Phakathi kwenani leli abedlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini i-33% babelemvukuzane yebele. Ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso lo owake waba ngumsekeli womkhokheli kahulumende uDokotela Thokozani Khuphe uthi kumele abantu eZimbabwe balisane lomkhuhlane lo njalo abalawo bahambe ezibhedlela ngokuphangisa.
Breast isikhathi siyahlaselwa ubaba, iyahlaselwa umama. So kuqakathekile ukuthi sizibambabambe amabele. Ungathola ukuthi ibele lakho lile qubo ongalusisiyo, kumbe seliphuma amanzi, kumbe lifotokile eceleni okuthiwa yidimple, kumbe selilikhulu ukwedlula elinye ibele. Ungathola nje kule nto ongayizwisisiyo emabeleni akho, wasugijima uhambe esibhedlela. Ngokubana ikhensa ingananzelelwa masinyane, iyelapheka.
UMakhuphe uthi kumele uhulumende abe lemitshina yakulezi insuku eyokuhlola umkhuhlane wemvukuzane.
Kumele ukuthi iZimbabwe iyenelise ukuthi ilaphe, iyelaphe ikhensa. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithenge imitshina emikhulu, osithi labo PET scan.
Kulabanye abaphepha kumkhuhlane webele abathakazelela umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Omunye wabo ngudokotela Mildred Mkandla osele minyaka edlula amatshumi amabili 21 waphepha kumkhuhlane lo.
Umkhuhlane owesabekayo kakhulu, abaningi bayafisa ukuthi batshele abanye ngalo mkhuhlane, kambe njalo bakhona abanye abantu abafihlayo ukuthi banalo lo mkhuhlane. Iyakudube ke lokho, ngoba abantu bagcina umkhuhlane umemetheka uzube ubabulale laba abantu.
Abezempilakahle bathi imvukuzane yebele ilandela eyesibeletho ehlasela kakhulu abesifazane. Udokotela Mafios Siyamuchembu, umqondisi wezempilakahle koBulawayo ekuhlangothi lukahulumende, uchasisa ngesimo lesi.
Eyakuqala imvukuzane yomlomo wesibeletho, cervical cancer.
Uphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe National Registry ngomnyaka ka-2019 lwaveza ukuba abesifazane abalitshumi lambili ekhulwini bahlaselwa imvukuzane yebele, kodwa ehamba phambili ngeyesibeletho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakangeni kulezo phela esithumela zona kuWhatsApp indaba zenu. Sike sikhangele ezemidlalo. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 3-1 emdlalweni osanda kudlalelwa kweleSouth Africa weGroup J 2025 AFCON qualifier. EleZimbabwe selile miklomelo esitshiyangalombili kugroup le ekhokhelwa ngeleCameroon elinqobe eleKenya 1-0 namuhla. Kule mdlalo ezayo kusukana ezilandelayo. Ye, sike sizwe okwamanje isikhathi sesisaziyo esabalaleli.
Sayibona abasakazi abahle, sayibona Studio 7 esithandekayo. Ndalithanda bonke, ibingalonto ngamini mkunga phaa edamu homolanti. Hayi, ati bateka njalo. Cela sike lifunde ama-auditu bantu lathi, like lisifundele ama-auditu. Ngiyazi kuyakhulunywa la indaba ezinduna la ukuthi zitishwelane imoto, ukhulumela ngazi ngeze imoto nemali eyokuyenzani, eyokuyenza bayakhuluma labo bani, bayakhuluma labo bani. Vele ngicela izinduna ziphume ehleleni leli ukuthi ziyalungisa indaba ke ground, kanti bona abazali babaka bafaka bona bezinduna beze bekhethe kuba izinduna, kanti bakhethe ezikhundleni zabo yiswabo sebeyitshonile sebebulaye ground. Batshela abantu bezitini thina sifuna umuntu owabulalayo kuqala before sizokhuluma le nto. Ma besalinda imoto belindile umuntu owabulalayo abantu yokugrawundi, yiyo simfunayo kuqala before bezokhuluma lathi. Ma bengalawo umuntu ozibulalayo kabayekeli.
Studio 7, salibonani, salibonani lonke basakazi kanye nabalaleli kuzindawo lezindawo lapho elikhona. Ye, okhulumayo engu-Agrippo kaSibuyeni. Hayi, ma kungaba lethuba lokuthi le meseji ifike, bengicela mpela lidlulise endlebeni zikamnangagwa. Ngifisa ukuthi ifike endlebeni zikamnangagwa. Ngingomunye wabantu abalwela ilizwe, kodwa indlela sesenza ngakhona sengathi ilizwe walilwela eyedwa, kasasazi ngoba le tshintsha sinika yona asikhona ukuphila labantu abethu labazukulu. Yazi, usinika into angathengela chukela, into angathengela chukela. Siyamcela ke ngomuntu omdala sekhulile acabanga ukuthi ilizwe leli labuya njani, sasibanga sasisebenza njani. So manje selahla abanye abantu ngaba indlela endleleni na, ngoba kasasazi ngiphela kasasazi. Kunje nje umgabelo waba wahamba, kodwa umgabo wayekwazi ukunika abantu into yokuphila. Sasikwanisa ukuba legrosa leyokuphila inyanga yonke. Manje yakhe avela akukwani nje lathukela, akukwani nje lathukela. Kazame nje ukubona iplani, singabantu siyaphila la silezidingo, asicabangele nathi. amandla kangaka esasebenzisayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kulabo tokhinga kohla namhlanje sixoxa ngomkhuhlane wempox osanda kuqhamuka eZimbabwe. Sakehlukane sesikhangele nje okulutshwani ke kunokade kokhela. Ukulumende uthi wenza konke kusemandleni akhe ukuze anqabele ukumemetheka komkhuhlane wempox. Siqhubeke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lingakhohlwa ilive talk yalandela.